Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 8 kuZibandlela 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Makomborero Harozivishe, ukhululwe namhla entolongweni.
Amapolisa kahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba se-COVID ukuza ama-mask, but babonke wonke umuntu begqoke imask, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe nabantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathabeleni South, njalo uthi kufanele kube lesisombululo ngalolu daba.
Sekulahlekelwe, silahlekelwe kangaka ngabantu bakithi bengala macala. Khanesuke kuyikwenziwa supu. Kuyini khona kuyini? Hayi khona mani, le nhlamba le.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Makomborero Harozivishe, ukhululwe namhla entolongweni ngemva kokubika okwenyanga eziyisishiyagalolunye kulandela icala eletheswa elokuthomba izisebenzi zenkampani ye-Impala Car Rentals. Wetheswa amanye njalo amacala, njalo wake wakhululwa ngesibambiso sebheyili ukuthi athoniswe engekho entolongweni, kodwa kasaphumanga ngoba umanje waphikisa leso isinqumo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Gift Siziva, uthi kube lengxaki ezithile ezivangele ukuthi engakhululwa izolo njengokunquma komthethwandaba, njalo amapholisa ake ethusela abantu abakade behlabela begida belindele ukuthi akhululwe. Asizweni ingxoxo esiyiqhubela umnumzana Siziva besalindele ukuthi umnumzana Harozivishe akhululwe.
But we movement for democratic change, Lama Yuta Chene, Labadala, Harare Riman Prison, Lapokfanelege, Makumra Zivishe, a few inkululeko yakhe, emva kokuphiwa ibhewu yakhe kodwa Zimbabwe onge izolo. In the past 24 hours ukuthi bakhipha-ke izinto ezijiyeneyo, bekhipha ukuthi kulamaphepha ashotayo, kulabanye abameleleyo, so kulokhu kubuya-ke ama-research ajiyeneyo ayiyo angathi esibona ngani ayenzwe deliberately ukuthi bemthuzise ukubana-ke ekwanise ukuhlanganela lemuli yakhe labantu bonke abameleleyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezike zathutsha ezama socha kumbe ezamapholisa, kwenzakaleni?
Ye, kungene imota ezimbili eprison emaphuma agcwele iriot le Ford Ranger yamapholisa ezikwile ezapaka lapho e-one yakho nilokhu ikhona ekukhangelela ukuthi-ke bayenzela ukuthi bebobona ukuthi uMakomborero Harozivishe uyaphuma engakwanisi ehlanganele labantu abameleleyo. Cabangela ukuthi yinjongo bebuye lamapholisa njalo bezama ukuthi bethusele abantu ukuthi bengani besuke lapha, yikho thina sitshela abantu bonke kulilungelo lethu ukubana silapha simelele uMakomborero Harozivishe ngoba ngomunye wethu. Akula mthetho ongasiyalisa, sigqoka amamaski sisezimoteni zethu simelele ukuthi uMakomborero Harozivishe po.
Kodwa amapholisa ake akhathazana labantu yini?
Amapholisa akahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba se-COVID ukuza amamaski, but babonke wonke umuntu begqoke imaski, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe nabantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Isikhathi sonke lesi kuyile abantu abakwenzayo,
abanye bayahlabela, abanye bahlezi, abanye bayenza ama-interview, abanye bayaxoxa, kodwa wonke umuntu melele ukuthi uMakomborero Harozivishe ephume bamyamukele ngendlela ephakemele. Amagoda besekhothi asephendile vele emagistrate, kodwa amaphepha asengene phakathi yibo-ke ngizikhangelele ukuthi sebelungisa phakathi ukuthi ephume.
Kuyini elikuthola ngelinye lelunga lebandla lenu umnumzana John Mopanduki obikwa ethunjiwe?
Akakabonakali, kodwa-ke ithume-ke ithimu yethu ye-warfare leligawu emashingo ukuze sikhulume ngesiqiniseko esipheleleyo ngemva kwalokhu thiza isho i-statement njenge-MDC Communication nxa sesesiqiniseko njengoba sithume abakhulu bethu ukuyenzela ukuthi kube le-ascertained ukuthi kuhambe njani njalo isimo sime njani, ukuyenzela ukuthi singabi loku kodwa esikucabangelayo.
Okwakathesi abakaphenduki, njalo kuyini elikutholayo?
Esimfoneleyo ukhulume ukuthi kakatholakali yo official information esilayo ukuthi uthunjwe izolo kakatholakali kuze kube namhlanje.
Lowo umnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo amapolisa emanyene lekhansile eHarare adilize izakhiwo zabathengisa emkambo wembare. Njalo abaxotsha kulindawo abathengisa kulindawo batshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abajomile njalo bakhathazekile ngalesi sehlakalo ngoba bethembe ukuthengisa ngendlela yokuziphilisa lemndeni yabo. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalago eMathebeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi segogorawundi baphoselwa emigodini. Umnumzana Nkomo oyethekelele lindawo ekuseni uthi kufanele kube lesisombululo ngodaba lwegogorawundi. Asizweni amazwi asithumele wona.
Sabona sithandekile, salibona nibalaleli. Sengivele eBhalakwe. Into eyenzakala eBhalakwe into elihlazo kakhulu, into embi enyanyekayo, into eyinhlamba esizweni seZimbabwe, into eyinhlamba ebantwini besiNdebeleni, into eyokudelela. Kubuhlungu kakhulu into eyenzakale laphana. Bekusakhithwa amatshe ntshontshwa laphana, amatshe lawa awesikhumbuzo, lo bethatha sibazile ukuthi ngubani. Sisathi kumbe manje-ke lamhla kuhambe kwaya borwa ngemitshina yecompressor kwafakwa okudubukayo amadarameter ukuthi kuthe kuduke kube zimvuthu. Okufakwe khathesi abula maviki mangaki lifakiwe lelo litshe elokuhlonipha abantu, elokukhumbula abantu bakwethu ababulawa bebulawa ligugurawundi. Kubuhlungu kakhulu into engikubone laphana lamuhla. Udaba lwegugurawundi lolo khathesi-ke kukhanya sokugolomba abantu ukuthi kale sokudutshulwa ngamahola ilitshe lesikhumbuzo. Sokuluqalo sibili olukhulu ukuthi uzangenzani wena muntu. Kubuhlungu kakhulu, angikwazi ukuthi amagama, ngiyaswela amagama okukhuluma into engiyibone laphana. Kodwa-ke ngitshone khonaphana ilanga lonke khonaphana lapho okonakale khona. One, ngikhalela abantu bakithi ababulawelwa khonaphana. Two, ngithile ukuthi ngibone lawo magwala ayenza lezi zinto ngobusuku ukuthi kambe angasondela eduze yini, sibonane, sikhulumisane, sikhulume esikukhulumayo. Ngoba ukukhuluma sizakhuluma, asoke sibe lokho sithule njengabo mangoyi besitolo sichumile njengabo ngosto. Sizakhuluma ngoba kubi lokho okwenzakalayo, akusiyo nto okumele kudabe yenzakala phakathi kwethu. Sizama ukukhalela abantu bakwethu ababulawa kabuhlungu okwathiwa ngamahuhu. Sibulawa kubulawelwa abantu izaphu, ibulawelwa abantu, abantu bafe egameni lezaphu, abantu bafe egameni lezibra, abantu bafe egameni likankomo umkhokheli wezaphu. Namhla kwenziwa khonoku nxa sithi siyahlonipha abantu, sithi siziduduze. Abantu bathela isawuto phezu kwezilonda ezivulekileyo, izilonda ezifresh. Umuntu uthethe inkalakatha yesipikiri esiyi-6 inches esabethela uJesu, wabethela enhliziyweni zabantu lamhla, ubethela isipikiri enhliziyweni zethu. Sibuhlungu, sibuhlungu into eyenzakalayo. Kukhanya njalo akula muntu olendaba lakho abasemthethweni, akula muntu olendaba lakho, akula muntu o-investigatayo. Ngokuthi sizakhuluma, asoke sihlabe sibe lokhu sichumile, sithule, sikhangile, ngoba sifuna i-justice, sifuna i-justice. Kambe sone okunganani elizweni leli ukuthi size senzele into ezinje? So khathesi-ke sesifuna i-justice, sesidemanda i-justice for gugurawundi. Siyayifuna, sifuna abantu kukhulunywe, kwazakale ukuthi abantu babebulawelwane, kwazakale ukuthi omama babedlongulwa, bedlongulelwane, omama babedatshulwa izisu, abantu omama bazitheleyo bedatshulwa izisu, ukuthi bathwele ama-dissident. Into bani ihlazwe lingaka? Hayi, sesizwele bantu, sesidiniwe. Abantu abake behlonipha umhlaba, behlonipha abanye abantu, kungabi nje so. Yikho okwenzakeleyo lamhla. Ngihambile ngayazibonela-ke ukuthi kathi kuhambe kwathini eBhalakwe. Kuyenyanyeka lokuyana, kuyesabeka. Luqalo olunzima, yikudinga inkulumo sibili ukuthi abantu sikhulume. Njalo sizakhuluma, asenathula, sesizakhuluma. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi kamnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, asithumele wona lapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni ezek ibikwa isithi izafundisa abantu ngokhetho, ilungise ugwalo loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, njalo inikeze imvumo intatheli izindaba labahlola ukuqhutshwa kokhetho ngendlela yokulungiselela ukhetho luka-2023. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi kule ngxaki eziningi ezinqabela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota, njalo zithemba imizamo yezek izaphathisa. asizweni ingxoxo isiqhubela umnumzana ngosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano we ekhaya Vote 2023 ngalolu daba.
Ingxaki eziningi, ingxaki ezikhona izokuthi abantu abasha singasibathi ngama first time voters abaningi emakhaya abalama ID, njalo kube nesikhathi sokuthi bekuthwe bethatha ama ID ungakabhali ayihlolise olevu yezimseki, but konke konkana kube lama delays. Kwezinye izikhathi ama offices ezekho uthole sivaliwe enkaya, kuthiwe kuyafuma igate akuthweni, konkana yikhade kusenza ukuthi uhlelo lwethu lungahambi kuthi izeki ibikhulume yasikhulumisane laye babethe baza lama outreach. So ama outreach lana besikhayelele kakhulu ukuthi sisebenze kakhulu ngaleso sikhathi. Kuba nzima kakhulu ukuthi sizathi ukuxoxisana lezexpor ukuthi kungenziwani ukuthi uhlelo lolu lidecentralize kusetshenzwe ngcono.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe, njalo yiziphi ezinye ingxaki elibhekana nazo?
Thina sisebenza ku-Emat North lase-Emat South lakoBulawayo, ku-3 provinces zona lezi, njalo as a coalition singama-organizers ayi-25 ama-civil society organizers asebenza kuma-communities zona lawo ayingiwaqambileyo. So sikhangelele ukuthi nxa sisithi voter registration asikhangeleli kuBulawayo kuphela, sabe sikhuluma konke eMatoko, Victoria Falls, eGwanda, indawo zonke nje ezisemathebeleni. So zabe sizama ukuthi sincedise abantu abatsha, especially ama-first time, sibathi ngama-first time voters, sibanike imfundiso ukuthi ukuvota kunceda ngani, kuqakatheke njani. Asibakhethe ukuthi bavoteleni, kodwa sifisa ukuthi kube le active citizen ngesikhiwo, ukuthi abantu bethathele phezulu ukuthi bakhethe inkokheli ezingabaphatha, ezingaba leader kuma-communities abo.
Lo umnumzana ngosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 esixoxelayo ekoBulawayo. Ngesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumlingisi weleMelika njalo engusazi wayo uSidney Poitier obhubhe izolo eleminyaka eziyisishiyagalolunye lani 94 wazalelwa eMiami, njalo abazali bakhe babelima amatamatisi kweleBahamas. Wemukela izicoco eziningi, njalo ayesebenza labo bathi babemthanda ngoba wayengumuntu osebenzeka layo lula. Amapolisa e-Albania asebenzise intuthu ehitshayo ukuchitha-chitha ixuku labantu ebelitshengisela namuhla kulelo lizwe. Kulimale ipolisa elilodwa nomunye obetshengisela, kwabotshwa abaningi. Izakhamizi esabelweni seMathebeleland South zithi zifuna kube lombuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi zifisa ukuthi uhulumente asungule umbuso wezabelo kuwonalo umnyaka ukuze kube le ntuthuko ezigabeni zabo. Nangumnumzana Zwelithini Kabulo wesitezi eGwanda North.
Ngikhangelele intuthuko yezabelo, ngikhangelele ukuthi uhulumende kakathi pay particular attention sibili kwintuthuko yezabelo, ikakhulu esigabeni sezemgwaqo. Mgwaqwethu mibi kakhulu, uhulumende kakalungisa ihlupho lwamanzi, asilungisele amadama, asifakele amabhoholi, abantu benelise ukufinyelela amanzi bengahluphekanga. Ye, uhulumende kakasilungisele njalo uhlupho lokuxhumana emkhathini, i-intanethi. Sikhangelele ukuthi-ke abantu benelise ukuthi baxhumane kwe-intanethi ukwenzela ukuthi lalaba funda ezikolo benelise ukuthi bathole izifundo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Ezra Wadenga wegungwe kwa-Top eGwanda South othi uhulumende kusamele athathe amanyathelo ngalolu daba.
I-devolution iletha intuthuko enkulu kakhulu emaphandleni ezabelweni, yiyo engasilethela ukuthi ku-ground lapha uthole ukuthi silama dams, silama roads, bridges, clinics. Konke lokhu ngikhuluma kwakathesi vele kumile, akula lutho oluhambayo. But kwakathesi hatshi, no implementation, kuyakhulunywa nje. Mina kuground lapha engikhona angayiboni, ngizathi vele kayikho, imelele as of yesterday.
Osakhula mnumzana Constantine Mpofu eMabhiza eMatobo uthi balulindele ngamehlo abomvu uhlelo lombuso wezabelo.
Khangelela ukuthi khona amandla awe-local governance aye ebantwini ukuthi benelise ukuphatheka ezinhlelweni zikahulumende, njalo bathatha amanyathelo akulungisa izinto eziqondane lezigaba zabo. Njengabahlali basemaTobo district, siphiwe amandla akuphatha lokuzenzela inhlelo zentuthuko sisebenzisa umnotho esilawo district ye sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-devolution sibe lolwazi ngokuthi sithola ingxenye enganani kumnotho welizwe kanye lalowo osezigabeni zethu.
Umnumzana Ntando Ndlela uPhilip Bosi oyisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ezansi emaNdebeleni uthi urhulumente kazimiselanga ukusungula umbuso wezabelo.
Udonsa inyawo kukarhulumente ukuthi ayimplimente kumbe ayenze yenzakale i-devolution kutshengisa ukuthi vele kayifuni. Urhulumente lowezanu-p f wayevele efoswe ngumumo, wayefoswe i-MDC eyayingxenye kahulumende ngalesi sikhathi ukuba i-MDC yatshengisa ukuba ayisoze ivume i-constitution engela-devolution. Kodwa izanu-p f yinto esibile ngekho engqondweni yabo, into engekho enhliziyweni yabo, into ye-devolution. Inkangelelo zethu ziyabe zikhona kodwa siyazi ngeqiniso ukuba akulanda ukhulumende wezanu-p f azayenza ngoba i-devolution ivele kayifuni.
Kodwa unkosikazi Sipho Mkoni ongumeli wedalela ephalamende uthi kulo mthetho abasawulungisisa ukuze kusungule umbuso wezabelo ngokugcweleyo.
Isizathu why i-devolution ingakabi khona yikuthi isamelele i-Act of Parliament. Ngamafitshane i-Act of Parliament le iyeza kusho ukuthi kufanele i-devolution iqhutshwe kanjani ezigabeni ezishiyeneyo. So ngokunjalo nje ngilethemba lokuthi lo nyaka nje umnyaka usuqalisile sizabona ukuphutshiswa kwayo i-Act of Parliament eyiyo etsho ukuthi khona kufanele kusetshenzwe kanjani ngezigaba ngezigaba.
Kusenjalo iningi lezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo yohlelo lukarhulumente lukagatshompo zikhala izimathonsi ngemva kokusebenzela ize. Iningi lithi enye inhlanyelo elayiphiwayo kayimilanga osekudala ukuthi betshale kutsha. Nangunkosikazi Janet Nkala.
Asakhangelanga isivune besisikhangelele sithi ngokusinikela inhlanyelo, kathi inhlanyelo yakhona futhi kayisasebenzanga lutho, ayimili. Sesike sacupha eziphaleni sahlangela nalowo kade silawo omdala okukhanya ukuthi asoze kuhambe kuhle. Izulu liyani asibili kuhle kakhulu kodwa kuzasihlupha esivuneni lapho ngoba sihlangele umombo ongahlolwanga, hlangele engakhethekanga.
Lanxa kunjalo iningi lithi likhangelele isivuno esingcono lonyaka izulu lingaqhubeka lisina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lingani tshona njani zokandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Greta Bodloza Sibanda. Sihlaziya udaba lokhetho lwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho wonalo umnyaka. Njengoba sekukhulunyiwe ukubana ukhetho lwama-by elections lwenziwa kona lo umnyaka kunyanga izilutshwane ezilandelayo, wena ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende leli? Liza ngesikhathi esifaneleyo na kumbe linyathelo elalimele lithathwe kunyanga ezedluleyo ezimbalwa?
Sesizwile ukuthi uhulumende ungathi upresident usebizele ukuthi kuza kuba lokhetho lokugcwalisa izikhexe lezi ezasalayo ngokufa kwabantu la ngala okuthiwa ngama-recalls and so on. Mina ukubona kwami ngibona sengathi hayi vele lolu khetho lolukade ngwamelanga ukuthi labe vele lwenziwe ngoba luyindlela nje kuphela eyokuqeda imali emveni kokubana thina singelayo imali. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi abantu bepolitiki ngabantu okunzima ukuthi bakhangele abantu kodwa bakhangela bona kuphela. Ikakhulukazi kathe sisibheke ngokuthi khona phela siya kwi-election eka-2023 eyona futhi eyeza kudla izimali ezinengi kakhulu. So kuyangimangalisa nje nxa ngibona ama-opposition parties ejabula kangaka ngoba ngiyababona la kuyuzi bajabula bathi bona bazinikele. Uyazi ususuka sumangala-ke ukuthi kathi kambe ukhetho luyi-priority yini lolu ikakhulukazi sibheke ukuthi khona umnyaka ozayo uzele kulokhetho olukhulu.
Manje wena nxa ukhangele okwenzakalayo ikakhulu sikhangele ubhubhane lwe-COVID-19, ubona ungani impumela ingahamba njani? Kungagcina na kusiba lomthelela wempumela khona lokho okwenziwa lubhubhane lwe-COVID-19?
Okubuhlungu yikho khona okho ukuthi wena kathesi njalo futhi sibhekane lesikhathi esibi esobhubhane. Kathesi lezikolo lazo zivaliwe, abantwana kabayi ezikolo. Kathesi bese sibhekana njalo lokuthi sokumele siye kuma-elections. Kathesi sokuzoqala ukwenziwa amarali, kwenziwe yonke lento. Linto le ngiyibona iza kuba lomthelela onzima kakhulu. Njalo futhi ngibona abantu abaningi bangasoze baye vota ngoba befuna ukuzivikela kakhulukazi kubhubhane lolu lesibhekane nalo. So impumela yalolu khetho lolu ibona sengathi ayisoze ihambe kahle xa isithi ngikhangele, ngoba kayisoze ithi reflect intando yabantu. Ngoba umuntu kathesi ukuthi ayekuma ayivota ame ku-queue esazi ukuthi khona kulo bhubhane, bona ngani bazawubalutshwana abantu abazazinikela kakhulu ukuthi bahambe bayekuma beriska bezibeke ngozini eyobhubhane. Pho ngalokho kusho ukuthi khona impumela yakhona ayisoze ibe impumela ezanceda uzulu omnene ngendaba yokuthola abantu bayabesisabela impilo zabo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu mphakazi omuhle, ngibonge kakhulu nawe msakazi o-Studio 7. Ngibonge le Studio 7 njalo esinika amathuba onala okuthi sibe silokhu esikhuluma sihlaziya lapha nalapha. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Spanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami Chris Gande Lilali. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Corinne Mkhosi Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa, kulandela uhambo lwabo eMlondolozi lapho abanikeza abesifazana abafikayo ejele yeMlondolozi izipho ezibalisa impahla zokugcika nxa besefuleni, izixubo, amakha lokunye.
Okay, okokuqala indawo esaya kuyo ithiwa yiMlondolozi Special Institute and Female Prison. Isizathu esenza ukuthi siye lapho ikuthi kwakufanele ukuthi siye kwezinye sezikolo zeFilabus. Kwasho ukuthi ilogistic yakhona isithathela isikhathi. And then i-student leso esafunda lapho emahole eFilabus wase decide ukuthi ay, since kusehlile isikolo ngicela amaphethi asiwe eKame Prison. Ingakho sagcina siphumele isinqumo sokuthi siwase eMlondolozi. Kuthiwa yiMlondolozi Special Institute and Female Prison. Bajabula kakhulu, abanye babo they were so emotional ngezipho abazitholayo, bakhala betsho bethi kuyasilela. Ekuthini baphume, ngikhumbula ngibuza u-prison warder ngoba ngathola belama-inform a-different. Kulabagqoke i-yellow, kulabagqoke i-green. Ngabuza ukuthi umehluko kuyini. Wathi u-prison warder, laba bagqoke i-yellow ngase begwetshiwe, abagqoke i-green ngabangakagwetshwa labagula ngengqondo, babahlangene ku-green. And then ngathola isikhathi sokukhuluma noyedwa umntwana owathi uphuma esilobela. Anzange imbuzo okutheni, ngambuza kuphela ukuthi njengoba yena ela esegwetshiwe uselesikhathi esinganani. Wathi usela 5 years. wakwetwa 12 years. Ngase mbuzo kuthi uzahlala zonke I 12 years kumbe nge 6 years uyaphuma. Wathi I 12 years uzahlala zonke khona ena 5 years. Kukhona abalabantwana abancane. Ngesikhathi sifika sathola umunye ukuthi awuqeda ukubeletha. Asisambonanga ngoba bese ngikhona bemlanda babelinde transport yokuthi bamlande se discharge uqeda ukubeletha belethela khona phejele. Ukuthi singasho ukuthi ama conditions awokuhlala hayi sabe siqamba manga. Sazanga singene endawo. Sasifika la sabanikela khona ama pads kuba yikubunikeza lawo ma pads ne toiletry ngoba labo abalabantwana abancane sabanikeza more. Na ma e toilet sabanikeza ama first clothes nga 2-2 instead of 1-1 ukuthenya nyomntwana enyimi yakhe. I'm sure there were 2 if not 3 abebe labantwana abancane and then lalo obeqeda ukubeletha.
Laba le 2 bayini lokubona ukuthi bahleze njani abesifazana.
Okay, asizange saba le 2 basilokuthi sibone ama cell wabo labahlala khona ngoba sathi sifika sathola vele sebekhitshelwe phandle egcekeni nje liphandle. So azanga sakwazi ukubona ukuthi bahlala njani kuphi kanjani but into esayibonayo labo o prison ward abaze basicela yona ukuthi nxa sikwanisa sibadingele into zokugqoka enyaweni akukhathalekile ukuthi ngusize bani as long be lento zokugqoka enyaweni ngoba abanye bahamba ngenyawo
ukungani kwehlula ukuthi liye efilabhosi esikolo kuhlala kulengxaki eziningi nxa lizama ukunikeza abantu izipholezi njalo sesikhangela phambili liyaqhubeka yini ngomsebenzi lo
isizathu esenza ukuthi sehluleke ukuya emahole esikolo esisefilabhosi kwaba ukuthi uheadmaster wathi angeke yena asinike imvumo naye kumele acele imvumo ku Department of Education saya ke ku Department of Education leyo in fact waya yena uye headmaster ngencwadi esasizibhalile uthe eqeda lapho waphinda wasinikeza ama contact details wabo labo abe Department of Education yasemahole from there kwaba ikuthi they will get back to us that was December 2020 kwaze kwafika omunye u December oka 2021 nxa lokhe sibuza ukuthi sivumelekile yini kulokho nje kuthiwe we will get back to you yebo sinokuba nayo iproblem efanayo kodwa hayi kangako ngoba so far emahole bese kusenzeka okwesibili okwakuqala kwenzeka sisiya kwesinye isikolo sesilobela lapho esathunyelwa khona e Department of Health kuthiwa amaphedzi kumele ayo testwa e Department of Health sifika ku health ngenhlanhla sasivele silapho personally e province I health yathi ayingendawo into ye Department of Education saviyele education but if that's the case kusho ukuthi into ye Department of social welfare saya e social welfare bafika nakhona bathi abangendawo into ye education saviyele education I education yasibisa la back ku health yathi lezi zinto zihlanganisa I health health has to test ukuthi lezi zinto esizinikeza abantwana soze zibe nama effects na kusasa kwagcina ke sokuyindaba yokuthi sokumele kuyo approve district officer u district health officer in which kusekhwekhwe kula esagcina siye khona but vele kwasokulate ngoba leyo mzinto sase siziphethe in which I think kwakube ne miscommunication between u headmaster ne department nathi so thina savele sahamba sesithwele izinto zabantwana and which saqeda 2 days siloko sizula sithwele lawo maphedzi ukuthi sinike abantwana besikolo but at the end sagcina sibaphile sizobe siloko sizama sifesana nalawo ma challenges esizadibana nawo makwehlule ukuthi siye ezikolo sizozama ngezinye indlela kodwa kunikeza abantu abadinga usizo lwethu ngalawo maphedzi noma ngani abakudingayo kakhulu omama asoze siyekele
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Currency Nkosi Ncube isiphatha amandla senhlanganiso yeZim eMbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo lwenu oluphathelane labesifazana.
Singakeshukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzevishe ukhulule namhla entolongweni ngemva kokubika kwenyanga ezisitshiyagalolunye. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathabeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi seGugu Round baphoselwa emgodini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha.